akufuni ukuthi impuso amasotsha aqhubeke ebambe umbuso kuzaba unfortunate. Kuqakathekile ukuthi kube le traditional government ezayenza lungiselela ilizwe, kube nokuthula, ukuxolisana, kube noxolelwano, kube lo kulungisa i-economy, abantu bangahlupheki ngendlela abahlupheka ngayo, kuthule ubuyanga, aba ilizwe lilungiselele ukuthi liye ngekhetheni olukhululekileyo. Yiyo ndlela esikubona ngayo, kuyinto ezahambisa phambili. Kuzaba unfortunate ke ma bengacabanga bona amasotsha ukuthi baqhubeke besebezibusela ke bona bodwa. Kuzaku-isolate-a njengelizwe, kusenze singasadlelani namanye amazwe, singeneyinkinga zethu zibe wesi kunalokho esesivele sisikikho.
Uhulumende wenkazatho lo ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olukhululekileyo lifuna abe nguhulumende onjani, abunje ngobani?
Abanye vele abantu sebeqalisile ukuphosaphosa amagama. Yena lo osebenze lamasotsha ukukhipha uMugabe uMnangagwa u-obvious ukuthi nguye okuzabunjwa lo hulumende around him esiwukhangeleleyo ma kungenzakala. Kanti uhulumende lo agoqele phose umuntu wonke, wonke umuntu abe ne-state. Kukhangele ukubona abantu abanjengobaba uDukiso Dabengwa besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-prime minister uMorgan Tsvangirai besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabo-Tendai Biti besiba yingxenye yalowo mbuso, abantu abanjengabomama uJoyce Mjuru besiba yingxenye yalowo mbuso, ukuze omunye nomunye alethe le qembu lakhe kumbe ibandla lakhe lilethe elilakho elikuqhuketheyo okokuqala sibe lokuthula kulungiselele ukhetho. So sikhale ukuthi wonke umuntu nje abe involved, wabe ngodihata i-civil society la inhlangano zizimele zodwa lapha abamabandla sibe lengxenye kulowo hulumende, ukuze sonke njengamaZimbabwe siqale ukwakha iZimbabwe yethu kwesijabulelayo sonke.